Makhaza Zulu, siyazwa njalo siyabona ukuthi uSisiliya Jimbiri lo Johanna Mamombe sebephiwe i-bailout ye 10,000 RTGS each. Yes, abaningi bangathokoza ukuthi sebephandle, kodwa thina sibona ngani vele akufanelanga ukuthi baphiwe le imali ekuthiwa yi-bail ngenxa yokuthi vele kulacala. Ngabe baphonga ukukhutshwa nje on recognition, bathiwa hambanini, siyalazi bangachajwanga nje le $10,000 RTGS. Ngitho lama High Court angikhona kasahluzi kuhle indaba lezi yokuthiwa ngama-themes allegation, indaba ezingalamkantsho, indaba ezifana lezibhadale amacalayo ama-fine emapholiseni. Yikho-ke sokukhanya ngani i-Judicial Service Commission through the courts sisenza i-fundraising. Imali le izahlala ukuyibanjwa, ihlala ngikhona ngale in 6-7 months, 2 years, imali isetshenziswa izaliswa ngenxa yokuthi vele uhulumende kalamali yokubhadala amatitsha, kalamali imali yokubhadala amadokotela, so forth. So imali lezi abazipha abazicharge abantu njenge-bailout, they're unconstitutional. Amacala la kambe ngokubulala yena umuntu uma kuthiwa amankazana la ahlambaza amapholisa. Yiyo ibheli ingaziye kukhutshelwa i-10,000 umuntu oyedwa. Bona ngani into zonke lezi zincele Mahlala Zulu. Singakhohlwa ukuthi ngesikhathi zempi i-Rhodesia Front, ngesikhathi sikaSmith, amacomrade amaningi, ama-freedom fighters amaningi esiwaziyo ayephongukolwa nje ahambiswe emakhoti afike kunywe within 1 week. Konke lokhu kuyazakala ukuthi e-South Africa ngesikhathi sikaBotha apartheid, la mazwe amaningi angalandeli umbuso wabaningi bacatsha ngomunwe ngamakhoti besithi amakhoti yiwo aza umthetho. Kanti lapha silobufakazi ukuthi ama-magistrate amaningi la aqatshwe khathesi ngabatwana abarekhruthwa nge-presidential monies, presidential fund ngesikhathi sikamgari, bayafundela e-South Africa ubugqwetha e-40 heya lezinye izindawo ezithile. Konke lokhu Mahlala Zulu kuzaphela njengoba abadala bathi ubukhosi ngamazolo, akulanto engasoziphele, izaphela. Kambe ngubani ekwazi ukuthi umgabela uza kufase ngumuntu kazana nje